wena uhambulale masentini akwadoda lokuthi wena nzini angithi mina sengidelile ngawe elokishini ebanjelile ukuthi wena uhambulale masentini akwadoda lokuthi wena nzini angithi mina sengidelile ngawe elokishini ebanjelile ukuthi wena uhambulale masentini akwadoda lokuthi wena nzini angithi mina sengidelile ngawe elokishini ebanjelile ukuthi wena uhambulale masentini akwadoda lokuthi wena nzini angithi mina sengidelile ngawe.